kukhona izwe lonke kade benzothi khona abaya ababotshwayo. So bakithi akazi singakuthini ukuthi iZANU PF ixolelane lathi njengebandla le-MDC sasikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Kukhangele lo wabona obhekiso lecala lelade lethiswa lalethiswa licala nje lingatsho lutho elingadingi ukuthi umuntu azaqeda amalanga onke labo sesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu. Kukhona lakithi khonapha sikhe rali lalakithi khona emadebeni south sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingela sithi isikhathi uyabothi kakhulontana. Yiba basengozini kakhulu yokubotshwa uhulumende lo ohlindezela kangaka.
Ngoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokeli weZANU PF uNangagwa emalangeni edlule yobenza inkalakatha yomhlangano kugcwele abantu besesaluka. So nxa kule bandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 kubandla leZANU PF, i-MDC sizama ngazo zonke indlela ukuba sikunanzethe umkhuhlane lo ukhona. Ma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi simithe inamba yabantu kube yindlela yokuthi abantu bazivikeleke emkhuhlane, ngoba umkhuhlane lento ngoba yinto ezithandeke kakhulu ukuthi zasemanjeni. Akula muntu ongababuye futhi ababuze ukuthi kanti indaba lezi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele le mabhasini ngengaba kobulaalangeni adluleyo kanti amabhasi lawo zukho nxa kuthiwa i-COVID-19 ikhona sibile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isigqidi ngendlela uhulumende amiyanisa ngayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofake impilo zabantu engozini ukudlula yonke into. Dadewethu,
kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso yebheyili?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakomanda wabontanga obheyi Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala, ngingathi vele bekuvele kungavuzanga abe sesitokisini, kodwa njengoba sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza sengakhulile ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla ayekuba njalo njengemuli yakhe ayebona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.